Iqula labaphathinta moleli ligoqela ugatsha lwendaba zasekhaya, olwamapholisa, olwezemisebenzi lwezokuthutha. Umqondisi wogatsha lwezemisebenzi uMnumzana Thobile Lamati uthi iqula labaphathinta moleli liza kuthekelela amankampani amaroli libheke ukuthi kawaqatshanga yini abatshayeli abaselizweni ngokungekho emthethweni.
Many of roadblocks by the Department of Police, ourselves, Home Affairs.
Sizaphinda njalo ndawonye lamapholisa sivimbe imigwaqo sizingela abatshayeli abasebenza ngokungekho emthethweni.
And then take action in incidences where we identify violation of immigration acts.
Uthi umsebenzi wabo wokuqala ngokuqeda udlakela lolo oluqhubekayo nokubopha labo abalibangelayo. Uthi okwamanje bakhona sebebotshiwe ngamapholisa ngalolu daba. Njengoba sekutshiswe amaroli edlula amachumi amathathu kwafa umtshayeli kwalimala abanye. Kodwa kumnumzana Sifiso Nyathi omela enye inhlanganiso yabatshayeli bakwele South Africa AATDF uthi abalalo ithemba elikhulu lokuthi iqula labaphathindaboleli lizasiza kulolu daba.
No 50% wethemba ngoba akusiyona oqala ibe khona namanye ama task team phambilini azange enzele lutho bhuti nalokho besitshela nje ukuthi kuzoba nje ama roadblock kuzobheka ama permit kuzoba no inspector webhuti sidinga ukuthi kubheka ama permit la no inspector sidinga isinqumo esithi abantu bangaphandle abehle ama rori 0% foreigners be trucking industry 0%.
Iningi labatshayeli beZimbabwe lithi lilokwesabela ukuthi iqula labaphathintambo leli liza kwenza baphelelwe ngumsebenzi njengoba selikhuluma ngokuvimba imigwaqo nokubazingela emankampanini abaqatshwe kuwo. Abanye bathi kusobala ukuthi lo dlakela luza qhubeka ngoba kusegcekeni ukuthi abatshayeli bakwele South Africa kabafuni ngitsho lo mtshayeli ole permit emarolini. Kodwa kumtshayeli weZimbabwe uMnumzana Dayson Mukwewa uthi likhona ithemba lokuthi iqula labaphathintambo leli liza kwenza isimo sodlakela sibe ngcono.
Nginethemba lokuthi bangenza umsebenzi wawo in a professional manner because yabona i-task team iba involved nabantu bama-government officials or from ama-different government departments. So I don't think ukuthi kuzoba nenkinga ukuthi ba-targeta nje specifically ama-foreign truck drivers, no.
Loba nje ukuqaleni komnyaka kwethulwe iqula likahulumende elibheke lodlakela. Imibiko itshengisa ukuthi sekulamarole edlula amachumi ayisishiyagalombili achisiweyo kumbe azanywe ukutshiswa lokulinyazwa selokhu umnyaka uqalile. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.